Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Jonga Khandemiri ngokusipha kululela indaba ngolimi lesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 29 kaMpalakazi 2022. Igama ngukeino kumete saidi. Endabeni zethu namhla.
Ukwakadezi sibe kweza. Ngicela ukuthi kunomqindo ukuthi uthi uyayesisa into yodithi iChristmas ingakaqali. Ngicela ukweza. Kwakuvele isale lekhwena ngoba ngihlale intalazi yami bahlale bayikhweza.
Inkampani kahulumende ebona ngokulawulwa komsebenzi wezamafutha ezimota eZimbabwe Energy Regulatory Authority, ZERA, isikhiphe umbiko wokukhweza kwentengo yamafutha awephethulo ledizili.
Kuyinto enhle ukubana labo abangabe bevela kwamanye amazwe behambe ukuyarejista ukuyavota. Ngoba lokhu kwenza ukuthi even laba abasakhulayo laseZimbabwe labo bekhuthazeke.
Iningi labeZimbabwe abasebenzela kwamanye amazwe abaze ekhaya kukhefu leKhisimusi sebethatha leli thuba ukuhle bachiye bebhalisile ukuvota. Abakumabandla aphikisayo bakhala ngokuthi abezanu PF babathwalele ubhulo ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inkampani kahulumende ebona ngokulawulwa komsebenzi wezamafutha ezimota eZimbabwe Energy Regulatory Authority, ZERA, isikhiphe umbiko wokukhwezwa kwentengo yamafutha awephethulo ledizili. Lokhu kungemva kokwehliswa kwalezintengo kuliviki ephelileyo ngamasenti alinganayo. Amafutha ephethulo asezabiza idola lemelika lengxenye $1.50 ikhuphuka ngamasenti amabili. Kuthi amafutha edizili wona asezabiza idola lemelika lamasenti angamachumi ayisithupha lanhlanu $1.65 ikhuphuka ngamasenti amathathu. Studio 7 ixoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezomnotho ukucubungula loludaba.
Kuzo kuthiwa khona ngeziko ephelileyo uhulumende ngezera behlisa intengo yamafutha. Kwakutshengisa vele ukuthi abantu babengajabuli ngakho ngoba ukwehlisa intengo yamafutha nge-2 cents akutsho lutho. Leli asezokunanzelele nxa uvele ujali ukuthenga ngoba ama-farmer petrol stations then athengisa amafutha ngentengo ezitshiyeneyo. Nxa uvele ungasatshelwanga ukuthi yehlile asezukekwazi. Njalo okwakathesi ukuthi sebekhweza kutshengisela ukuthi kunomqindo okuthize ukuthi liyayehlisa intengo yodithi iChristmas ingakaqali. Ngicela ukweza. Kwakuvele isale lekhwena ngoba ngihlale intalazi yami bahlale bayikhweza intengo yakhona. Kutho ukuthi hayi lapha ngamanjani amacweni lapha yagazi.
Ubona isizathu sakhona sokuthi yehliswe intengo kuliviki ephelileyo ngamasenti amabili. Kuthi kuliviki ikhwezwe njalo ngamasenti amabili ukuthi bebevele bekwenzelani.
Bona phela ngisho babe futhi bona yehlise intengo yamafutha ipetro evame ukuthi ihambe ngabantu, isetshenziswe ngabantu. UZulu usebenzisa amabhasi lezimoto ezincane kodwa ithwala izimpahla idizeli vele yayingehlanga. Nxa bebabe zama ukuvala amehlo abantu yini singazi, kodwa nje njengoba ngithitha ukuthi nxa ungazi yehlise intengo ngeziko ephelileyo ikhwezi kathesi kutho ukuthi vele ngxenye ilicili kumbe vele awukwazi okwenzayo. Uhulumende welo uthatha njengabantu abancane womadlane kwenangathi mina ngikudelela izwe eZimbabwe.
Manje intengo yamafutha ezimota emhlabeni wonke jikelele umi njani, kakhulu nxa sikhangela impi le ephakathi kwele Russia lele Ukraine?
Ngoba amanye amazwe dade engaze bathi khona bayakhweza intengo yamafutha ngoba kule mpi e-Ukraine kayisoze ikhwele ukufika lapha ekhona lapha eZimbabwe ngoba siyazi ukuthi eZambia intengo yamafutha iphansi kule yethu kodwa bona bafutabo bathwala besedlule eZimbabwe intengo yamafutha eSouth Africa iphansi yebhotshana ephansi thina yithi kuphela sibehulumende ovele ngazisinta khona imithelo yakhona miningi efakwa entengweni yamafutha akutsho lutho ukuthi iyehlisiwe kwamanye amazwe bona bayakhweza nje ngoba uhulumende wethu uyabe ezuza imali eyiningi emafutheni
ukukhwezwa kwentengo njalo okwamafutha khonoku ubona lokhu kukhwezwa kuzakhweza yini intengo zempahla yelizwe
kuleziqiniso ngoba abosobhizinisi bahlala bekhuluma besilethi bona nxa uhulumende angazakhweze intengo yamafutha nabo bayakhweza intengo yezimpahla lezindla ezitolo kodwa bona bakhweza okuphezulu kwedlula awusoze ungene ezinkilini lezimbabwe umsitshele ukuthi intengo yokudla ikhwele nge-2 cents yabikhwela ngama-20 ngama-30 ngama-50 cents bazathatha ngithiwa le bahle bathi bona hatshi sesikhweza ngabe nxa sikhangelane lezikolo sezikhula kwandise ukuthi izinto zonke ezihambelana lesikolo ama-grocery ama-uniform konke kuyakhwela sebe singenkenkingeni ngoba vele sizakuthi siqala nje i-January kuphela kushaya phezulu
ubona intengo ingehla yini esikhathini esizayo nxa kuyikubana impile eRussia le-Ukraine ingaphela
angiboni kuzakuba lomehluko ngoba phela vele thina amabhedi siwathatha kwi-Middle East kuyo-Iran nabo-Iraq imikhumbi yakhona vele ayifikile emeterinyeni angiboni kuza ukuthi lapho kwakuthiwa khona intengo yamafutha isehlile emhlabeni jikelele eyethu ayingihle
umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi yezomnotho exoxa le-Studio 7 ngocingo eseHarare iningi labe Zimbabwe abasebenzela kwamanye amazwe abaze ekhaya kukhefu lekhisimusi sebethatha leli thuba ukuhle bachiye bebhalisele ukuvota lokuyakhangela ukuthi amagama abo akhona na kuluhlu lwababhalisela ilungelo lokuvota olwe voters roll ukuze banelise labo ukuphatheka kukhetho lomnyaka ozayo uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo
laba bantu iningi labo ngelisebenza emazweni angomakhelwane anjengeBotswana, South Africa, Mozambique, Bilitani lamanye. Omunye walabo ababuye kukhefu lekhisimusi evela kwele South Africa lapho asebenzela khona, ngumnumzana Thapera Madzianike, othi ukubone kufanele asebenzise leli thuba ukuyabhalisa ukuthi athole ilungelo lokuvota kukhetho lomnyaka ozayo.
I have registered. I did that when I just arrived in the country.
Sengibhalisile mina. Lokho ngikwenze ngisanda kufika elizweni ngoba kulilungelo lami. Ngilomlando wokuthi ngiphatheke kukhetho oluzayo.
Unkosazana Patience Sibanda isakhamuzi sakobulawayo uncoma inyathelo elihle elithathwa ngabahlala kwamanyamazwe.
Kuyinto enhle ukubana labo abangabe bevela kwamanyamazwe behambe ukuyaregister ukuyavota. Ngoba lokhu kuyenza ukuthi even laba abasakhulayo labo abahlala kulelizwe laseZimbabwe futhi labo bekhuthazeke ukuthi beyevota
ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Jenesani Ntungakwa upha umbono wakhe
so okwakathesi kuyamele kube lesikhathi ukuthi abantu bazise ukuthi abantu laba abazoregister abantu abalethwa ngumhlangano besuka emaplazini kumbeni ngabantu iqiniso abasuka ediaspora
lokhu okukhulunywayo ukuba abanye bathwalwa ngezimoto ngabamabandla ukubasa kulezo ndawo zokubhalisela uJenesani uthi akaboni kuliqiniso lokho
ngine ngipolitiki eZimbabwe makwe ukuthi siyaxhotheza kumbeni siyananzelela dabe sikhangele ubuchopho bezana okwaqala okwesibili akukacaci ukuthi abantu abediaspora bengaregister ukuvota wavotela ngapi
esinye isiphathamandla sezeki esigabeni seMashonaland West umnumzana Austin Ndlovu uthi kuyabongeka ukuthi abantu abahlala kwamanye amazwe abakuleli bakubone kuqakathekile ukuyabhalisa ukuvota ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama
Lanxa iCOVID-19 iguqule indlela abantu abaphila ngayo, iningi liyavuma ukuba yabonisa ukuqakatheka kokusebenzisa inkundla zebulenjini ukucebisana ngokumayelana laleli gcikwane. Inzalo yaseChangwa eBulilima ehlala emazweni yabambana yaqala ukuphathisa izikolo zalindawo ngamamaski kanye lama-sanitizer ukuze abantwana besikolo bavikeleke. Lanxa bamanyaniswa lubhubhane luthe ulaka lwaloso lunganeno, baqhubekela phambili bekhulumisana beqhuba ezinye inhlelo zentuthuko ezigoqela ukuvuselela ukwakhiwa kutsha kwedamu lenunu ukuze izakhamizi zalumango zithole amanzi. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Bekungabizwa ozwayo emkhosini omkhulu eChangwa lapho izakhamizi ibuye ngobuningi zizothakazelela umsebenzi omuhle okwakhiwa kwedamu labo lenunu kungenasizo oluvela kuhulumende kumbe kunhlanzo zezimele zodwa. Mnumzana Gretman Mkhwebu uchaza ngokulungiswa kwaleli damu.
Indaba kanunu yaqala ngesikhathi kule COVID laphana esikhathini high school. Masasizwa umbiko ukuthi uhulumende ungathi kuyamsinda sometimes ukuthi kuthwele abantwana ama-PPEs nalezi zinto zama-sanitizers orate. So loba luhlelo lwaba yimpumelo kakhulu sahamba sithe masesiqedile. Amadoda ngoba axoxa vele ingxoxo kayiphele basebethi right ngoba amadoda asebenze kahle kanje sabambana plan bani esingayenza after that uze siqhubekisele phambili isibhodi sakithi ngoba siye siqaphele kwesikhathi amadamu amaninginingi uhulumende ucine ngena sibona abantu sebethi yeye uhulumende lapho sesenzile wasithathele bathi hhayi ngeke kwenzeke lokho idamu leliyana ngelo mphakathi ngoba liseplazini lomphakathi.
Amazwi kamkhwebu agcizelelwa ngumnumzana Meluleke TJ Maranatha Mhlanga omunye ukhokhele ekubuthaniseni imali yokwakha leli damu njalo bebeqoqana amakhasi ozilibazisa awe-social media.
Sahlangana kanjalo sili kumakhasi ozilibazisa nabasebulenjini emoyeni saze sihlangane edamu lapha saba lo msebenzi wokuqala ngo-21 March kumnyaka ophelileyo kuthe kuthatha njinyanga eziyisikhombisa 7 months idamu beselivaliwe silinathi ngoma. Sahlanganisa izimali singabantwana abakulesi sigaba abasemazweni agoqela eButswana, eSouth Africa lakhona apha eZimbabwe kanye labasemazweni ngaphetheya. Sahlanganisa imali ukuthi-ke sisukumise idamu leli. Ya lalife umduli ladilika ngo-2005 kwaba liganga kwasala kungalalutho kodwa sahlanganisa imali engange-275,000 rands sadinga ucontractor wasenzela umduli nandilimile namhlanje.
Baqhathe ikampani yomlimi lomfuyo odumileyo umnumzana Neville Rosenville ukuthi bakhelele leli damu. Yena ubonga ngokubambana kwabantu beseChangwa.
Lapha the community got together and they did that project on their own. No help from anybody else, no donors, no help from anybody but out of themselves. And you people can be very proud of that. Well done, Madonna.
Ugogo wamamoyo ngomunye oncedisa ukwakha idamu ethwala amatshe uthabe umanzi.
Ngiyajabula singiyajabula sikakhulu kakhulu ngoba sesiyathi intanzi ntombo sezinethe khonapha kube kuhle kakhulu. Nahlela emadlawuni ngathi ngicedha usezokaikola laba buhlungu kabekabe angathi o sokuzapheka kodwa kabe ngaphaka amatshe bala zakuqeda lekuqeda uzakuqeda.
Induna lesi sigaba uChief Sikhathini uziqhenya ngenzalo yesigaba sakhe lokubambana kwayo.
Ukubambana kuqala ekhaya, kufanele kuqala ekhaya bese kukhuthazayo thina singumdaba ukuthi kufanele sibambane, kubambane umama lobaba ekhaya, abantwana bese bebona isibonelo. Ubukhokheli nqabe ubambene kuyenza labantwana bebelula ngoba thina esikhathini esiningi siyibukhokheli bomdabu. Sikhuthaza ukubambana kungalani ukuthi ngwe-political party, kumbe ngwekholo oluthile. Besiyigqugquzelayo ukuthi uthando malungose phakathi kwabantu.
Enye inkokheli yezombusazo kubandla le-TBC unkosikazi Bekezela Maplanka udabuka esigabeni esigcelelezane leChangwa laye ebelikulo umkhosi.
Labadala bahlupheka ngenxa yokuswela amanzi bahlanganelana benza umsebenzi ongaka wokugebha idamu esigabeni. Kungumsebenzi omuhle kakhulu. So siyababonga kakhulu abanewethu ukuthi phakathi kokusebenza okungaka ngoba siyazi basebenza nzima. Abanye bayasebenza eGoli, abanye kubo-UK, abanye kubo-Australia. Akumnandi ukungahlali kwelapho ikhaya.
Kunesitsho esithi vuka uzenzele. Inzalo yeChangwa ehlala eBotswana, South Africa naseBrithani isebenza nabasekhaya bavuke bazenzela bathi ukukhala akusizi. Nangusebele damu lamanzi ezifuyo lokunatha. Ngimele Studio 7 eChangwa eBulilima kwele Plumtree igama langu Ezra Chisa Sibanda.
abaphila ngokuthengisa ezitaladini bathi umnyaka ka-2022 esesiwugqiba ubulukhuni okwamagama ngoba sebebaningi abantu asebebanjwa ngamandla kungena kulomsebenzi. Abanye babo bengela mvumo, lokhu sokubangela ukuthi impahla zabo zingathengwa kuhle njalo bengatholi inzuzo eneleyo yokuziphilisa. Unkosazana Debra Mkasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uchasisela uSithandekile Mhlanga weStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Umnyaka lo ka-2022 ubenzima kakhulu kithi thina informal sector sikhangela ezigabeni ezichiyeneyo, sikhanyela ku-financial, imali zethu bezingabambeki kahle, sibese sikhanyela khona ekuthengiseni ubesile competition enkulu kakhulu ngoba wonke umuntu useku-informal sector. Ufind ukuthi even laba ku-formal abaqhatshiweyo bebesiba lesikhathi sokuthi beke ku-informal ukuze bethole izimali ezichiyeneyo, bethole ukuphila. Ngoba ngapha ku-formal bethola izimali ezisemakhadini ezisemabhenki, kungatholakali usizo lokuthi bethole. Iye senze sisebenzi sayehluleka ukuthi sireach ama-targets ethu ade sakhangelele. Pulazi lakhona lokhu ukuthi sisanda ukuphuma ku-COVID-19 ama-restriction lawa. So abantu kade besaqalisa ukuhluma, besaqalisa lokuthi bebone ukuthi kuhodeka ngaphi njalo ngaphi. Njalo sibese sikhangela futhi ukuthi sibe sile-challenge kwi-informal sector. AmaChina asegcwele kakhulu emashophu lapha, achiphisa izigqoko, achiphisa impahla, achiphisa ezechiphisa even nama-vegetable. Kugcina lathi i-competition yethu siphansi, thina sabe sihodile si-genuine, kodwa bona befike sebethatha izitafu zabo ezimele ukuthi ngabe zihodiselwa thina, bona sebethengisela individual. So ngenye i-challenge esike saba layo. Sibese sikhangela njalo futhi ukuthi okunye okusehlulekisileyo kakhulu, ngizabe lokhu ngikhuluma lokuthi uhulumende kumbe nisithi lo council uyehlulekile ukuthi esincedise thina njenge-informal sector esibhadalayo ukusithi council, esithi ngama-license, esilezi ndawo ezibhadalwa ngama-license every month. Uyehlulekile ukuthi ucontrole kule ndawo koBulawayo ku-5 Avenue eyavalwayo nge-COVID, but kube lama-illegal vendors abuye azohlala kungekho emthethweni bathengisa.
Lo ngunkosikazi Debra Mkasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende weMelika usethule iziqondiso ezintsha ze-COVID-19 zokwamukelwa kwezihambi ezivela kweChina zingakangeni elizweni, kuzamela ziqale zihlolwe ukuba kazila COVID-19 na. Leli nyathelo lithethwe kulandela ukuqonga kwenani labantu asebebanjwe bele-COVID-19 kweChina, kodwa uhulumende walelo lizwe engaqinisi ezakhe iziqondiso zokumelana laleli gciwane. Umqondisi wenkampani ye-Southwest Airlines, uMnumzana Bob Jordan, wethule umbiko exolisa ngokuphambaniseka komsebenzi wokuhamba kwendizamtshina zale inkampani ngesikhathi sekhefu, esithi baphanjaniswe ngomumo womkhathi. Kodwa unobhala obona ngomsebenzi wokuthwala kwabantu lempahla, uMnumzana Pete Buttigieg, uthi okwenzakala kule inkampani akuselani lo mumo womkhathi, esola ukusebenza kwayo. Abakumabandla aphikisayo bakhala ngokuthi abezanu PF babathwalele ubhulo ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo. Bathi kabasavunyelwa ukukhankasa ngokuthula, ukwenza imihlangano lokunye okungenza ukuba basekelwe nguZulu. Okwamanje kulamalunga amabandla aphikisayo aweMthwakazi Republic Party, ele Citizens Coalition for Change, lamanye avalelwe entilongweni kulandela ukwetheswa kwawo amacala okutshotshozela uDlakela. Bathi konke lokhu kwenziwa libandla elibusayo elingafuni aphikisayo akhankasele ukhetho oluzayo emphakathini. Kodwa abanye abalandela okwenzakala eZimbabwe bathi amabandla aphikisayo amanikiniki, ngakho ke angeke asuse ibandla leZANU PF embusweni. Kuyini okungenziwa ngamabandla aphikisayo ngomnyaka ozayo okungenza ukuba enqobe kukhetho oluzayo? Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lomfundisi Raphael Mthombeni ocubungula ezombusazwe ezimele kanye lomnumzana Kudzai Samaita olandela ezombusazwe. Umthombeni usungula lingxoxo.
Mina engubonayo kunye kuphela nje okukodwa ukuthi kusetshenzwe nzima ukuthi kucelwe kumbe kukhuthazwe abantu ukuthi bayivote. Ngoba okukhanya kusenzakala ungathi abantu abasazihluphi ngokuthi bayivota ngendlela yokuthi sekungathi sokusengqondweni zabantu ukuthi hayi loba singaze sivote akusoze kwenzakale lutho. Angibona ngathi ayisilo qiniso lonelo. Okukhona kufanele ukuthi abantu baphume bayivota, bakhuthazwe baphume bayivota ukwenzela ukuthi kukhanye ukuthi kwehlula njani. Ngoba lokho kuthiwa kuza rigwa asila qiniso lokuthi ungariga nxa kuyikuthi ama-votes awe-opposition maningi ukwehlula lawo awe-main party.
Ye, sizwe Baba Samaita, ubona njani sibili wena ukuthi kwenziwa la?
Ngiyibingelele, ngiyabonga njalo kubaphathi bohlelo. Mina into engayitho ukuthi amabandla aphikisayo ikakhulukazi ibandla elikhulu eliphikisayo le-CCC kumele ukuthi lithathe amanyathelo wonke azakhombisa abantu ukuthi nxa ngabe bezavota ivoti yabo ayisoze yebiwe njengoba sokujwayelekile. Yebo kambe njengoba uMthombeni sisho ukuthi kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bonke baphume ngobuningi bayeregister bayevota, kodwa ibandla eliphikisayo kufanele ukuthi libe nendlela zokugqugquzela abantu ukuthi babekwazi ukuthi ivoti yabo ayisoze ijontshwe. Lokhu kungenziwa njani? Kungenziwa ngokuthi kukhonjiswe amanyathelo wonke afana na le media ukuthi siyazi ukuthi eminyakeni edlulileyo yonke le inqangala kuzaba lokhetho, ibandla elibusayo liyayiphatha imedia linganikeza abanye ithuba lokuthi basebenzise ama-channel wonke afana nalabo ZBC lento ezinjalo. Kuye futhi indaba yokuthi lapho kubalelwa khona amavoti, lalapho okuzavotelwa khona, lalabo abazabe bekhangelela amavoti, ngingathi ama-monitors. Ngale kwalokho futhi ngiphinde ngikhulume ngendaba yama-centers lapho kuvotelwa khona, iZANU PF iyayithatha izekhi ifake ekhwapheni. So izinto ezinjalo kumele ukuthi ibandla eliphikisayo lingavumi ukungena okhethweni ngaphambi kokuba izinto zilungiswe.
Ye, Baba Mthombeni, singathi kumbe ibandla leZANU PF lingani lapha nalapha, kungani liyavimba othintini. Kodwa-ke amabandla aphikisayo akhanya sibili alenkinga ezimangalisayo sibili ukuthi lokuthi ayekhethweni kambe abatshayi lokho kuthiwa i-on goal ngesilungu.
Ezikhathini eziningi kukhanya kuyikho khonokho. Ngoba eqinisweni sibili nxa kuyukuthi kulokhu kuphikisa okuthiwa khona kuphikisa ukuthi asithi thina, mina nginje ukuthi wena hamba Mthombeni uye kukhuluma ngezinto ezingenza ukuthi siwine. Inambona ngathi ziningi kakhulu. Angithathe nje okuwodwa, asithi thina nje, mina ngingakubuza nje la odiwe khona kuthina, ngubani ofuna ukuthi ahlale emnyameni lapho ungenamagetsi khona? Uyabona ukuthi akula muntu ofuna ukuhlala emnyameni angithi. Then ngubani ongenza ukuthi kube namagetsi? Ubona ngathi bona abantu abayiwo abenza kube lo mnyama khathesi. Nxa singabavoteli abazaletha yini amagetsi after tomorrow? Kuleqiniso nje lisegcekeni ukuthi akula nto enjalo ezakwenzakala. So okunye engikutshoyo yi-message ukuthi khona uchaye lapho wenwaye lapho uluma khona ungapho nguhahaza nje ukhuluma izinto eziningi ezingaphathelananga lalokho ofuna ukuthi ukuwine ziningi izinto ezingakhulunywa i-opposition laphana ezingalandelwa eziqumbaqumba abantu balandele baye kwenza ivoti.
Ye, siyamuzwa baba Mthombeni. Samaita, singavala khona lapha ngomafutshane.
Lami ngithanda ukugcizelela kulokhu baba Mthombeni aqeda ukukusho. Kuqakathekile ukuthi abantu izizalwane zeZimbabwe zikwazi ukuthi njengoba kuyaye kuthiwa esiNdebeleni ukuthi kusinwa kudedelano.
Njalo lalaba abebandlela ubusayo bangaze bezwa ngathi kuthiwa khona abantu bayabazunda kumbe kunjani. Hayi, thina sifuna ama-results.
Lapha lizwe umfundisi Raphael Mthombeni ocubungula ezombusazwe ezimele lelo mnumzana Kudzai Samaita olandela ezombusazwe bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi u-2022 bungumnyaka obulobunzima obukhulu njalo obuchiye bengelathemba ngekusasa yabo kwele South Africa. UThuso Khumalo sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokutsho kwetiningi lezizalwane zeZimbabwe u-2022 bekungumnyaka wenyembezi usizi ukwesaba lokulahlekela lithemba. Umgcinihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo besifazane ezim imbokodo unkosazana Victress Mathutu uthi indlela engcono yokuchaza u-2022 kwele South Africa ikuthi ubungumnyaka wenhlupheko.
Kusukube isikhathi esinzima kakhulu. Singakhumbula futhi u-2022 simngene sivela esihlaveni se-COVID-19. Sisathi sibone lokhu kwabuye ucinywa kagesi. Abantu abaningi abaseZimbabwe bahlala South Africa, iningi labantu abanye bayazisebenza. Ngesikhathi kungela gesi abakwazi ukusebenza. Okunye futhi engathi kukhahlameza abantu, indaba yemsebenzi. Ilizwe laseMzantsi Afrika lalo, lingathi amathuba omsebenzi aya encipha kakhulu. Abantu abaningi bakhona lapha eSouth Africa bazozizamela, kodwa imisebenzi ayitholakali.
Umnumzana Gaya Majahana yena uthi alukho ngitsho lolulodwa uhlangothi lwempilo olubahambele kahle ku-2022.
Ukubhadaliswa imali ezinkulu ezibhedlela ze-South Africa ukuxotshwa emsebenzini ngenxa yokuthi awuyena umuntu we-South Africa. Ukuhlukunyezwa nokushiswa kwabafowethu njengo-Elvis Nyati kuthiwa ngabantu bokuza. Izinga lokuzibulala kumaZimbabweans liye lakhuphuka ngendaba yokucabanga kakhulu imuli zabo nokunye. Ubugebengu obuningi obokuhlukumeza amaZimbabweans nabo bukhuphukile, abanye bayesaba nokububika emapoyiseni.
Umnumzana Emmanuel Banda yena uthi bekungumnyaka ababone khona inzondo enkulu ivela kwezinye izizalwane zakwele South Africa.
Indlela abantu akadibe ehlaselwa ngayo xenophobia bebuhlungu kakhulu ngoba sizothi silukunyezwe ekhaya masibalekela umakhelwane sifike sibulawe futhi nemisebenzi. So kuthanda ukuba nzima ngoba manje namaphemithi lawana bawakhanselile. So into yakhona vele isinzima ngendlela ephezulu.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Khulekani Dube uthi uhlupho olusemqoka olulalise iningi labeZimbabwe ngaphandle kwengubo yikusasa labo kwele South Africa.
Sizizalwane zeZimbabwe esiphila kuleli sibhekane nobunzima kakhulu ikakhulu esimeni samaphepha ayiwona sephela amaphemithi akade besinike wona njengoba bethi abasawa extend. So lokho nje kuyibunzima obungesingazi ukuthi abantwana besikolo siyobathini, siyosebenzaphi, sibuyele emuva noma siyaphambili asizazi nje singonoway sila.
Inengelithi okudanisayo ukuthi akukabi le nto ebapha ithemba lokuthi u-2023 uza kuba ngcono kulalokhu abahlangane lakho ngo-2022. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, uThuso Khumalo.
Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela okubhekane labesifazana kulumnyaka ka-2022 osufika emaphethelweni. Singeke hlukani sihlobo sikhangela ezinye zendaba zethu ebezikhokhela. Inkampani kahulumende ebona ngokulawulwa kwemsebenzi wamafutha ezimota eZera isikhiphe umbiko wokukhweza kwentengo yamafutha awephethulo ledizili. Sesilugqiba ke lapho ohlelo lwethu olivalelisayo ngamagumede uGaino Saidi sithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.